Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kwenza kusihlwa mthwakazomuhle ku Studio 7 ngesonto mhla ka 20 kuMfumfu 2024. Igama nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngike ngathi ngiyena lami ezidolo ngabona inhlanyelo sikhona endikhona ngobuningi bayo. Into njengani izwisi ubuhlungu ukuthi iyabiza kakhulu lapha emalini.
Abalimi bakhala ngokudula kwenhlanyelo kanye lokufelwa izifuyo besithi abalakho okokulimisa lonyaka.
Imali yanileyo ukuthi kholwe ngumbalisi i-1260. Nxa ababalisi benganikezwa imali leyo, yikho lapho esesizakhuluma khona ukuthi uhlonzi leholo lombalisi liyadinga ukukhutshulwa kumbelekelo lukhonapho.
Izisebenzi zikahulumende zithi umqhatshi wazo udlala ngazo ngokuzikhwezela iholo nge-$40 kuphela. Silazo ezamasiko, ezokholo kanye lezemidlalo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Aseqalile amalungiselelo okulima ezigabeni ezichiyeneyo zelizwe, inengi likhala ngokuthi alisoze lenelise ukuthenga inhlanyelo ngoba idula kakhulu. Abanye bakhala njalo ngokuthi abalakho okokulimisa lonyaka ngoba bafelwe zinkomo lamadonki kwaphela ngendlala. Ezitolo ezichiyeneyo koBulawayo, i-10 kg enhlanyelo yomumbu ibiza amadola kwele Melika aphakathi kwamachumi amathathu lane, $34, lamadola phose amane, $37, kusiya ngokuthi ilungiswa yiphi inkampani. Isaka le 5 kg lona libiza imali esukela ku $12 kusiya ku $20. I-25 kg ibiza phose ikhulu lamadola, $99. Kuthi i-50 kg yona ibiza i-$110. Izanusi zomkhathi zithi kukhanya kuza kuba lezulu elaneleyo lonyaka. Ukoma komkhathi nyakenye kuphehle indlala emangalisayo ehlasele abantu beZimbabwe abayizigidi phose eziyisishiyangalombili 7.7 million. Sixoxele ngcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo.
Nxa sithi siyalandelisa osokuke kwaphuma kuyimbiko kumbe kuyisixwayiso ezivela kuziphicamfundo kumbe izanusi zezulu, ziyazisa ukuthi lonyaka likhanya izulu lizaba lokho esingathi likhona okweneleyo kumbe kwezinye indawo ledlulise okujwayelekileyo ngesikhiwa bathi average or above average or normal or above normal. Lokho kutsho ukuthi kungumnyaka ongelandlala, umnyaka esiwujwayeleyo, izulu liza kona ngaleyo ndlela. Kodwa into abayixwayise kakhulu ukuthi izulu lakhona ngiyazothi kweminye iminyaka liyaliqale khonapho kubo 25 October liqinise sibili ukuthi abanye bephume bayehlanyela. Kodwa ngokutsho babo bathi hayi izulu elenelusa ukuthi umuntu abantu bayehlanyela balime lingaba kunyanga kaNovember, hayi kathesi ngo-October, and then lizaqina sibili mhlawumbe kobo December libe linengi futhi sokuqala umnyaka omutsha. Nxa besitsho kodwa bathi kuyathembisa ukuthi lingaba ngcono kulala umnyaka ophelileyo, but ngaphezu kwalokho lingcono linjalo kube yizulu eleneleyo kumbe elijayelwekileyo ukuthi sibe lalo nxa kungumnyaka omuhle.
Abalimi kuyini kahle kahle kumele babe bekwenza kathese masimini belungiselela njalo izilimo zikhona yini ongabaxwayisa ukuthi bazilime
Ukuqathekile ukuthi umuntu ahlala zilungiselele iningi labantu sebeqalile ukuthi bathenge onhlanyelo bethenge umvundisi fertilizer lamanye nje ama chemicals izinto ezingancedisa ekutheni nxa sebelima izilimo zabo benelisa ukuvikela imikhuhlane lezinye nje izinanakazana ezingaphazamisa emasimini so into embona ngani abalimi bengaqala ukuyenza ngike ngathi ngena lami ezidolo ngabona inhlanyelo isikhona andikhona ngobuningi bayo into njengani izwisi uhlungu ukuthi iyabiza kakhulu lapha emalini kodwa ke into yaqala abalimi abangayenza ukuthi bahle bethatha isinqumo sokuthi bona lonyaka bazahlanyela inhlanyelo bani ngoba siyazi ukuthi minengi imhlobo yenhlanyelo ukuthi uzahlanyela umumbu uzahlanyela amabili uzahlanyela inyawuthi uzahlanyela indumba uzahlanyela amakhabe la into ezifana nalezo so abalimi kufanele behle beqala ukuthi balungiselele inhlanyelo okwesibili kusiya ngokuthi abalimi balima ngapi zikhona indawo ezivumayo ukulinywa zomile ikakhulu nxa uzasebenzisa ama-tractor kumbe ogandaganda so ke lakhona nxa kuvumeka siyaxwayisa ukuthi abantu baqala ukuphendula umhlabathi belime badiske kumbe bachobodise amagade ukuthi nje kuhlale kulungiselela ukuthi hhayi nxa lingani liyena liyana elenele izulu abalimi bephume ngokuyahlanyela kuphela hhayi ukuyaqalisa ukuphendula so into engathi abalimi bengabe beyenza kathesa
umnumzana mandla nkomo yingcwethi kwezokulima
The Voice of America
izisebenzi zikahulumende zithi azamukeli ukwengezwa kweholo lazo ngamadola angamachumi amane asemelika i-$40 ngoba incane kakhulu limali uhulumende usanda kwazisa ukuthi uzakhuphula iholo lezisebenzi zakhe ngemali yeZimbabwe eZimbabwe gold elingana le-$40 uthembise njalo ukuhlawula imali yebonus phakathi kukalwezi lompalakazi inhlanganiso zezisebenzi zikahulumende ezitshiyeneyo zithi umqhatshi wazo kumele akhuphule iholo lazo ngesilinganiso esiphezulu ngoba izinto zidula kakhulu ezitolo okwenza zehluleke ukuselela imindeni yazo sixoxele sikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUZ umnumzana Themba Kuyemoyo yena othi bafuna ukuhlawulwa imali ephezu kwe-$1,000
okokuqala ngifuna ukuthi sikunanzelele ukuthi ngoSeptemba lapha uhulumende usitshele wathi iziki uliwisile nge-40% emkambo wakhe uselithengisa idole lilodwa nge-25 ziki zukuzuku bakhuluma ngokuthi sebefakele izisebenzi imali bafaka imali le ibe yi-$40 kodwa nxa isinikezwa izisebenzi zizathola iziki kusetshenziswa i-rate etholakala ebhenki singakhangela imali ebiholwa ngababalisi ngoSeptemba ingakawi uhlonzi uzathola ukuthi i-$40 le abayikhulumayo ivele kayifiki uhlonzi lwemali eyayiholwa ngoSeptemba lokhu kusitshengisa ukuthi uhulumende kakula mali ayifakileyo kodwa i-$40 ligama elisetshenziswa ukutshontshela izisebenzi iholo lazo sithi thina imali eyaneleyo ukuthi iholwe ngumbalisi yi-$1,260 nxa ababalisi benganikezwa imali leyo yikho lapho esesizakhuluma khona ukuthi uhlonzi lweholo lombalisi liyadinga ukukhutshulwa mbelekelelo ukhonapho
So kule minyaka likhala lisithi kumele liholiswe i-1260 kodwa uhulumende uthi kalayo leyo mali libona ngani zagcina iphumile yini
empeleni ntatheli uhulumende engatshela abantu ukuthi kalamali uhulumende kade sibone enikeza izinduna izimota ezibizeni imali esabekayo president uMnangagwa seke simbone nikeza abantu abagidi kongonya phambi kwakhe ama-$500. Ngezinye indlela imali ikhona kodwa ingeke yanikezwa izisebenzi ngoba izisebenzi zibalwa njengabantu abangaso banikazi belizwe. Phela nangu kulesislogan esihlala sisizwa okuthiwa benebayo okutho ukuthi abanikazi belizwe ababalisi ibabenza impilo noma ngubani ngakho udlula eceleni kwambalisi. Emuva singabuyela le ntatheli uhulumende samtshela ukuthi basungule isikhwama okuthiwa i-educational fund esaphuma kunzila masanga commission recommendations. Imali elizweni ikhona singakhangela ukuthi igolide eligujwayo ilithium egujwayo anzakali platinum ingakanani kwevumbuluko omunye umuntu uthiwa usethwele ama-KGs angaka wegolide abesesithi hhayi mphambanisi le nithetha isikhwama esingayisiso akumalanga mangaki kobulawayo i-ecobank itshontshelwe kumbe ibanjwe inkunzi bathatha i-4 million. I-4 million phecelezi ingalingana le-30 yebhajethi yelizwe khonkhana kuya kutshengisa ukuthi imali ikhona.
Umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUZ kasenelisanga ukuxhumana logatsha lukahulumende olubona ngendaba zezisebenzi zakhe. Zimbabwe kesingene kuhlelo lwamasiko.
Sigcina masiko wethu.
Sigcina
masiko wethu. Owenze
usenzi wemama. Sigcina masiko wethu. Siyalamukela kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu kusuku zonke. Lilami umthembo sithembayo uGibbs Dube. Namhlanje ngixoxa lomnumzana Kululeko Gobalanda Mathe, ingcwethi kwezamasiko esintu. Gobalanda kunjani bro?
Ngiyaphila Dube ngabe ninjani ngizindongele
labalaleli. Sikhulume ngosiko lolu lokwaba impahla zomufi. Ukwabiwa sokutheni nxa umuntu engabhubha khona?
Ebantwini abadala singayi kulaba abancane sizakhulumza khumbula ukuthi kunesikhathi sokuthi makuthe kwadlula owesilisa ephambi kwabo womusa kusana umfelokazi. Umfelokazi uba nesikhathi ma after ngemva kweviki kuba le nto othiwa ingcekeza lapho kugezwa khona amakhuba lawa asetshenziswa mhla njalo womngcwabo kuthiwa ingcekeza utshala lobokuphekwabo 7 days kuyagezwa-ke amakhuba sezivalelwa lezani impahla lapho ezivalelwa khona endaweni ethile usegqoka-ke imzilo-ke umfelokazi esintini sakithi bekusiba i-1 year 12 months kube lo mbiso khona into ebizwa kuthiwa ngumbiso ebisenziwa ngesintu zakithi
yombiso
mhla wombiso lowo after 12 months sekhitshwa-ke izilo liyana sokuyachithwa-ke impahla ubaba walapha ekhawuthi kunenkomo zonke lezo zinto ezinqola kulezinto ezingaphumiyo ekhaya
singakafiki khonapho Gobalanda. Siyabona ukuthi kulezi nsuku abanye vele bakuthatha khonapho umuntu esanda kungcwatshwa sebehluthu nalokhu sebethatha lokho lalokhu siko lwangaphileyo
akuselisiko sokungathi mhlawumbe ngama-benefits yikho unanzelela ukuthi sebakunanzelela kakhulu abantu manje yikho sokusiba lezinto lezi okuthiwa ngamawili ukuthi umuntu usethiya ebhalile ukuthi wena usifanibani uzothatha lokhu usifanibani uzothatha lokhu ngoba sebekunanzelela ukuthi isiko selingathi liyaphuma kakhulu abantu sebesebenzisa kakhulu lezi zinto zama-western countries ukuthi umuntu engafa abasazili siyona izilo sokuyimvela kancane umuntu uhlangane lomfelokazi abasakwazi ukuzila umuntu wesilisa namhlanje ufelwe after 3 days sumbona selomunye ukuthi ungambona efakelela elembunyana elimnyama ukuthi uzilile abasakwenzi konke lokhu so abasazihloniphi impahla zomuntu khona lapho sefile khona lapho imota sithethwe sibangwa kunjalo nje kodwa ekuqaleni bekungekho bekungayenziwa lokhu bekusiba le process idube ebisenziwa until 12 months nale mpuma ngayo yiye kade senziwa Impulse is not to me a car, but we have you. William passes up to me a car's final and Mola Mapu. But who make a car look and a pusala lens and you fire a pecar. Who have you around the robot? I was saying, look, so I told him what is it for me the car? It was in for me the car. William Comes is not to me the car. Choices for me to come a car. Now we have our first bonus in Tonga's Amatros. In Zalu and Comas and Janagas, now we are with
you. Yeah, man, you're looking so on Jan Conoco Cobala.
In our two on the left demand is as a mooting Sibuya move as his arm. Kambela zonke indawo esihambele izintuna sizama ukuvuselela amasiko sizama ukuzibonisa uzonazelela mthembu ukuthi nazakithi eziningi kathesi ngezisesencane zinduna ezisakhulayo zonke lezi ezingazuthi ngathotha azange zathola isikhathi sokufundiseka ukuthi fundise abantu ukuthi into lezi zihamba stage by stage zihamba kanje kanje so nokuthi kolokhuyala sizakuboxela konke le ndaba yokuklina iganga le ntana ukuthi kule nyanga ukuthi kuyadojwa amaphepha kunjani izilugu kuyathisa konke ngayo izinduna zakithi eziningi kazikwazi ukuthi sizama ukuthi sihambe nezinduna ngakalathi sasesile etholotho le-plant le kogrampo sizama ukuthi sihambe nezinduna ukuthi sizama ukuthi zikuyise futhi bheke kubuyele muva sazi ukuthi indlalifa ngumuntu onjani.
Yes, I was a cool governor. What is cut is young mango. Sabanga cool is yet a barotti who's a boy of football in your cello. Yes, cut is landed out. Swung a cool
governor.
I guess started to us. Swung a umnumzan and Kuluko, Kobalanda Mate, in Nati was a massive way seen to. Let a barotti is a Tangana, Hotelo, or Panayo, Nevigi as are you. Only Baris and Jabulo, Umtambos Temba, who keeps to be.
Siyabonga Gibbs. Kuhlelo vuselela umoya lamuhla silomfundisi Richard Mvalela Ndleya.
Ngiyabonga ukwamukelwa ku Studio 7. Ngiyabonga ukwamukelwa ehlelweni lanamhlanje. Nami bese ngibongela bonke abasebenzisana ne Studio 7. Nabanesifiso sempumelelo ye Studio 7. Ngithi ngiyanibingelela egameni lenkosi yethu uJesu. Namhlanje ke bazalwane benkosi bathandwa benkosi. Ngiphete incwadi yanamhlanje eka makhosi esibili evesini lika 9 esiza thandazela kuyo bonke abantu abasemhlabeni noma bonke abantu abayizithandwa zikaNkulunkulu. Ifundeka kanje ke ivesi yanamhlanje siyoyifunda. Kwathi sebewelile uEliya wathi kuElisha, cela engiya kukwenzela khona ngingakasuswa kuwe. Wathi uElisha, makuphindwe kabili umoya wako phezulu kwami. Nayo inkulumo yanamhlanje esiza cela sicela impilo sicela siphezulu kwayo. UElisha lo ngimthandile. Ngimthanda imisebenzi yakhe edumileyo iBhayibheli lonke leli. UElisha lona sebewelile umfula watshela uElisha wathi cela okucelayo ngokukwenzela. Njalo siyayazi ukuthi uElisha wayengumuntu owayethandaza impendulo ibuye khonapho. Nizakhumbula ukuthi kwakukhona ubaba wayethiwa nguNehemane owayephethe amasosha empi. Wafikelwa yikugula. Mayefikelwe yikugula, intombazana eyaseJerusalema eyayiphume eJerusalema eyayibotshwe yibo oNehemane yathi kuye, Nkosi, bengicela uma ungaya ezweni lakithi eJerusalema, kukhona umprofiti ongafika akulaphe lokhu kugula oyikho uphole. Wathi uNehemane asambeni wathatha konke okobukhosi naleyo ntombazana yakhitshwa ejele ukuthi asambe iyokhomba uElisha eJerusalema. Mabefika eJerusalema
bangene Jerusalem baya emzini ka Eliya. Emzini ka Eliya bafika bakhuleka. Mabe khuleka u Eliya engazange azwe inkulumo ka Nehemia. Wathi yena mayependula wathi lo muntu lo ongifunayo makaye emfuleni lapha ayongena kasikhombisa uyophuma epholile. UNeheman wathanda ungathi uyangabaza kancane, yasondela intombazana yathi kuye, hamba baba uyenze into ekhulunywa ngumprofiti. Wavuma uNehemane waya emfuleni wangena kasikhombisa waphuma esencwaba. Inyama yakhe leyi ezandla neyobuso neyezibunu nomzimba wonke yaphuma, bathi yaphuma isifana neyomntwana ncam. Ngokutsho njalo ke siyabonga imsebenzi eka Eliya, ngokuba uEliya wayecela khona entweni ayicelayo eyinikezwa khonapho uEliya. Ngokutsho njalo ke ake ngicele sithandazeleni abagulayo, sithandazele nabantwana bezikolo. Siyabacelela Nkosi abagulayo abasemizini nabagulayo besezibhedlela, siyabacelela Nkosi ukuthi mabathole impilo. Siphinde sicelele nabantwana laba abazobhala ukuthi izibhalo zabo zonke iNkosi mayibe nabo zihambe kahle. Ngokutsho njalo ngiyabonga. Sesivalani ke ngomthandazo egameni likaYise benendodana nomoya weyingcwele weNkosi yethu Jesu. Wasinikeza ukuphumula esasinganakho Nkosi. Ngegama lakho Nkosi ngokusifela esiphambanweni siyabonga. Alleluya. Amen.
Hawu sibonge umfundisi Richard Mvalelanleya ngohlelo Vuselela Umoya. Kwezemidlalo sixoxa lowake wadla ubhedu emdlalweni wenguqu engunozinti weqembu lesizwe eleZimbabwe Warriors kanye lele Highlanders uJohannes Chuma. Wake wadlalela njalo iwange le Eagles. Nangu exoxa lo Ezra Chisa Spanda we Studio 7.
Ube ngunozinti osezingeni eliphezulu esikhathi esadlala inguqu uJoe. Asizweni imbali yakhe lokuthi igama lakhe leqiniso ngubani.
Abaningi bangazi njengoJohannes Chuma ngoba ebhoreni babesehlile ukubiza Johane Johane. Babebona uJohannes elibala elilulu ukuliphendula. Ngazalwa mhla ka 16 July 1962 eMpilo Hospital eBulawayo. Ngakhulela eMpophoma ePatapata Flats. Ngafunda eMpumelelo Primary School. Isekondari ngayenzela eFilabusi.
Uthe esuka eFilabusi JT wangena uqembu labancane edlala iBulawayo Wanderers.
Yazitshintsha igama yaba yiEagles kuma juniors. Upgradewa ngadlala iFirst Team yeBulawayo Wanderers. Ngisuka lapho kuBulawayo Wanderers ngajoyina iWange. Wange ngadlala for ngathi iminyaka engu-4. Ngisuka lapho ngase enjoyina iHighlanders 1994. Lapho ngadlala khona isikhathi eside kakhulu.
UJohannes Juma wayedlala kuhle kakhulu kubhozo wakwazi kwamenza wabizwa uzodlala iqembu lesizwe bedlala leDRC ngesikhathi somkhuhlane webhola ngo-1996. Uthi ngeke awukhohlwa ke lomdlalo.
Ngakukholisa ibhola lamsibili kakhulu senguHighlanders ngoba ngase nguprime time, so abantu nxa besitsho ukuthi prime time yawusezingeni eliphezulu. Labantu abanjengobo Rambo le Mercedes Sibanda, umele uSinkiwano, the late Klopa Sidlolo, may their soul rest in peace. Igame engiyikhohle ngandlala ku-national team, first team kule mkhuhlane we-ebola. Ama-professional players bengavunyelwanga ukuthi bebezodlala ngaphansi kwezinga le-ebola. Ngahlohlwa 5 goals, kodwa ngaba ngu-man of the match, sidliwe 5-0.
UJohannes wathatha umhlalaphansi kwezenguqu kodwa useqeqesha onozinti abancane.
Bengizama ukuvula i-academy yama-goalkeepers okuthiwa yi-JT Safe Hands Goalkeeper Training Masterclass. I-academy le ibhese koBulawayo. Yikho lapho engikhona labafana abancane engiqhubelayo into zebhora.
UJohannes Chuma ke lo umdlali wenguqu wakwaba lodumo olukhulu ebeselayo kuleviki kwezemidlalo. Ngithemba likholisile ingxoxo yethu igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda. America,
siziqibe ngehlandla lengoma zokholo. Lamhlanje sihamba lomculi kaMasikandi umqaphelisi Nyathi. Linsizwa idabuka eKezi kepha icula ikwele South Africa.
Bonani salibonani balaleli abahle balale bohlelo sizwe sihle sizwe sakithi igama ngiqaphele singibuya eKhezi Maphisa kulapha enzalwa khona ngakhulela khona okwamanje ngilapha eGoli ngicula Masikandi Gospel. Siyabonga kakhulu ukuthi ngibe khona kulo hlelo. Umculo wami ngiyubiza uLuju Music, my music combines iqeda mia umbhaqanga noMasikandi.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Umculo wami uyatholakala online ngabhala mqaphelisi, uzowuthola ku-YouTube, Apple Music nakuzo zonke nje izitolo za online. Uyawuthola umculo wami, umamele ingoma lapho, ushare, subscribe. Siyabonga kakhulu. Umculo wami ugqugquzela i-peace and love kumhlaba wonke. Ngakho nje ebantwini, masibambaneni, masithandaneni. Don't kill yourself, ungazibulali, musenkingeni, xoxela umakhelwane wakho.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi.
Cela isapoti bantu bakithi, size kakhulu sikhulise nesivaye emshadweni, emthimbeni, emcimbini eshiyeneyo, sinxuse. Siyabonga kakhulu.
Sinyathi esigqibela uhlelo lwethu. Nanzi ebezihamba phambili. Abalimi bakhala ngokudula kwenhlanyelo kanye lokufelwa izifuyo besithi abalakho okokulimisa lonyaka. Izisebenzi zikahulumende zithi umqhatshi wazo udlala ngazo ngokuzikhwezela iholo nge-$40 kuphela. Kwanele mthwaka zomuhle, asidibaneni njalo kuhlelo lunye kusasa. Olivalelisayo nguNtungamilinkomo. Nkololo gwana wamatukandu.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.